kola manje ukubekela phambili ngananzela kaChelsea indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama 48 hour water shedding azisabatholi njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi ubulawayo u-under 144 hour water shedding kodwa lezi ngensukana ezidlulileyo besokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo ubukhokheli esikhangele ukuthi ngabe kuyancedisa abantu yebo kwezinye izigaba kuyancedisa ngase ngisithi ubukhokheli ngumama ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza amabhawuza kubeze kusithi kwamanye amawadi amakhansila ngabantu abathiyeneyo kakhulu bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini sikhuthaza ukuthi basebenze lo mphakathi ngoba abantu nxasokunje bakhangele ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando wokubiza amabhawuza emawadini abo kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazanga ukuthi zizibizele bayasuka bazonde futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi njalo esikukhuthazayo nxa kulo hlupho olunje ukuthi i-council ingaze yathi 100% to i-time table yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngesunday lange-wednesday kumbe nge-monday lange-thursday kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks so sikhangele ukuthi bawabise amabhawuza wonalawo bangalandeli kakhulu i-time table ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi
ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lwamagetsi alukhathazi kangako abantu liyake likhulume lesiphathamandla zenhlangothi zombili
yebo emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe kodwa ungananzela kawahambi kakhulu ngasewaqatanza la manzi amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo kodwa-ke kawahluphi kakhulu sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa yabuya imbono etshiyeneyo so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela ngumlando kahulumende ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo ingqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqophisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele
inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve solungaphi lolu daba
kathesi isigaba esikisho ngese-class action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besizethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili kukade kuvele kuyini okwenzakalayo njalo bahlukuluzeka njani abantu udaba lokhu lukhona kalukaphumi emthethwandaba njalo samele impumela emadale omthethwandaba njalo kasuze sime khonapho kungakhanya engazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulo mlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-Section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.